I-MDC ilandela i-constitution esilayo njalo ama-primaries acacile ukuthi enzi ngubani ozavothelwa lo ngubani njalo ozastanda as a candidate. Okokuqala, i-candidate fanele be ngumuntu okuma-structures oleminyaka engu-5 ekuphathi njalo engumuntu obhadale i-contribution yakhe esithi good standing, engasomuntu oludlwangudlwangu ongenza udlame, ngumuntu olandela izimiso zephathi. Akusoze kuswelakale abantu abaza kuthi lapha kuhambe kubi, lapha kuhambe kubi. Kodwa konke lokhu kuvunyelwe ukuthi uma wena ungasuthisenekanga uzahambisa isikhalo sakho within 7 days ukwenzela ukuthi indaba yakho injani ikhangelisiswe.
Nxa ukhangele ukhetho lwama-primaries kumabandla wonke nje, lungani esikhathini esiningi aluhambi kahle, luyaxabanisa abantu. Ubona ungani kuyini okungenziwa ukuthi kukhethwe umuntu oyabe efunakala ebandleni esigabeni esithize kungela kuxabana?
Kanti umbuzo wakho wesibili, angisoze ngikhulumele amanye amabandla ngoba vele izibongo zichiyene, le misebenzi yethu izachiyana. Elethu ibandla njengoba ngisitsho, ama-primary la afanele ukuthi siguqule sibone indlela ukuthi sizakhetha njani ama-candidate ethu, mbe ngawe-parliamentary, mbe ngawe-local government. Njengoba ngitshilo, vele kungani kuyahlupha uma abantu sebefuna izikhundla. Bayangcolisana abantu, abanye bathengani, abanye labo besapotani ukuthi namhla ungangiwinisa lapha emagwegwe, kusasa lami ngiza kuwinisa empophoma. Konke lokhu sibona ngani yi-culture engekho lama-values ethu e-MDC as a whole.